Kuthi ukuthi izimbabwe njengelizwe kulethuba ukuthi nxa kulezinto ezomhlaba eziqondane labantu abayehlulekayo abalama-disabilities atshiyeneyo, nanti sibo ingxenye yenzuzo eyabe ikhona ku-United Nations nxa kulezimali ezithize ezikhangelane labantu abalama-disabilities athize. Okwesibili kutho ukuthi abantu bezimbabwe abayehlulekayo banabo esikhuluma ngabo, so kusiba lenhlonipho nesisindo ngenxa yokuthi labo sebene-convention yabo, i-protocol yabo, abasebesithi nxa bengaphathwanga kuhle behlukuluzekile kuleleli lizwe lakithi, betsho ukuthi hhayi ngendlela okuhlele ngayo imithetho ku-protocol le ekhona esesiyingxenye ngokuyisipasisa edala lephalamende, labo sebevikelwe. Bona ngathi into enhle.
Njengoba nje idala lephalamende selithi hayi selibona ngani lokhu kulungile, so sokumele ukuthi kuhanjiswe kubani ukuze kufakwe-ke lokho kuthiwa yi-signature?
Idala lephalamende ingapasa umthetho lo esithi ratification, osokulandela kuhambe kumongameli welizwe. Umongameli welizwe ikakhulu kuministry naleyo, kudingakala ukuthi bethi i-convention le esiyivumileyo ibisifakwa ibe yingxenye yemithetho yelizwe lakithi esithi domestication, ngoba phela umthetho lo nxa imithetho yabo umthetho womhlaba wonke jikelele, but kube sokudingakala ukuthi thina njengelizwe sokumele umthetho nalowo mthetho wemhlaba wonke jikelele siwenze ube yingxenye yemithetho yelizwe leZimbabwe. Lokhu sokwenziwa nguhulumende ikakhulu njengoba ngitshile ukuthi umongameli welizwe lethimu yakhe sebezahlala bebona ukuthi imithetho leyo kayilungisa njani ukuthi ingene kumthetho yelizwe leZimbabwe. Thina nxanse sesiwupasisile wonke uyabo sungumthetho, but sokufakwa kumthetho esivele silayo ngendlela sokuyi-implementation nxa ngakufaka ngesilungu, lapho nxa kuyukuthi kudingakala ukuthi okunye kulungiswe sokungagazethwa sokusiba as a statutory instrument, then sokuvele sokungumthetho. Akusadingi ukuthi kuze kubuye futhi ephalamende kuzoqala kakutsha kumele kuzolungiswa, kuzogcizelela.